angita madoda labe be renewal football team lava vavethe utsangirai umnumzana utsangirai a appear ku disciplinary hearing yabo ngezizathu bona bazifakayo kodwa sina sakhweza udaba sathi hayi abalalungile lokuthi bengabiza umkhokheli wethu ngoba bona abasiyo ngxenye ye-MDC sebabumba elabi bandla sebazikhiphe ephathini abangeke balithi umkhokheli wethu phambi kwabo ukuthi bemfake ama-disciplinary hearing yebo kambe sathi silukhweza udaba lolu i-high court yavumelana lathi yathi hhayi akufanelanga uba butswangirayo ehambe ku-disciplinary hearing ngoba abasibo bantu be-MDC labo sebele bandla labo ele football team renewal lesi
manje kutsho ukuthini nxa sesikhangele ukubana kulezinye njalo indaba ebelikhangelele ukubana lazo zikhwezwe ikakhulu ezokuthathelana impahla ezinjengezimoda
ya kutsho ukuthi lokhu phela angithi umthethwandaba usibatshelile ukuthi hhayi okungumhlangano kwaba abakwenze emandela akukho emthetheni and wawungasu umhlangano we-MDC babesenza umhlangano wabo webandla labo okuzikhipha ebandleni ele-MDCT elekababutswangirayo abalalungelo lokuthi bengathatha mpahla bani yebo kambe umthethwandaba kawukatsho khonoku but kutsho ukuthi nge-judgment eyenziwe ngesukwana lezi esanda kwedlula kutsho ukuthi konke lokhu sokusobala ukuthi hhayi amadoda la abasozi bephumelele ngitsho la kancane ngoba so part of MDC eyede kababutswangirayo abahambe phambili benza into zabo bebodwa bengaphuki sufani naselani labo